Kukumika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 26 Nhlolanja 2020 ngokipstube. Endaweni zethu lamhlanje.
At the moment, we have not been approached by Zifa to say whether or not they will need our help.
But
ilizwe leBotswana lithi lizavumela iqembu lama-Warriors ukuba lidlale imidlalo yalo elizweni leli kulandela ukuvinjwa kwenkundla zemidlalo eZimbabwe inhlanganiso yeCAF.
Uhulumende lo okhokhelwa nguMnangagwa usephelelwe ngembono because umuntu weZimbabwe wonke uyadubeka akalayo imali yokuthenga izinto ngentengo edulayo.
Uhulumende uthi usesungula amavinkili okuthengisela abezomvikela ukudla lezinye indingeko zempilo ngentengo ephansi.
Khathesi uhlupho olukhulu ngolwezimali izakhamizi kasibhadali.
Ikansili yedolobho lakoBulawayo isizasebenzisa umthetho omutsha ozakwenza izakhamizi zihlawule imithelo ngemfanelo. Bayakhala abadabuka kweleZimbabwe abahlala kwele China oqhamuke umkhuhlane we-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga edale lePhalamende kweleZimbabwe afuna incazelo kumphathi ntambo obona ngezemidlalo uNkosikazi Kirsty Coventry kulandela ukuvinjwa kokusetshenziswa kwenkundla zemidlalo okwenziwe yinhlanganiso yeCAF ethi zikusimo esibi. Ilizwe leBotswana lithi lizimisele ukwamukela iqembu leZimbabwe nxa lifuna ukudlalela imidlalo yalo elizweni leli. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Idale lePhalamende kweleZimbabwe ligcinulwe ukuthi iqembu lesizwe lama-Warriors kalisavunyelwa ukudlalela enkundleni zonke elizweni. Abamele indawo ezitsheneyo bathi kumele kukhulunywe ngodaba lolu ngokutshetsha ngoba kuyayangisa okwenzakale elizweni. Kaselelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loCoventry obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Inhlanganiso yenguqu eyeCAF ithi inkundla ezigoqela iRufaro, National Sports Stadium kanye leBarber Field Stadium kazilungelanga ukuthi kudlalwe imidlalo phakathi kweqembu lama-Warriors lamaqembu akwamanye amazwe. Lokhu kutsho ukuthi iqembu lama-Warriors sekuzamele linqikelane lentshantshu ze-Africa ama-Desert Foxes awe-Algeria ngenyanga ezayo kwelinye ilizwe. Isikhulumise inhlanganiso yenguqu kweleBotswana eyeBotswana Football Association, uDumo Mpathane uthi ilizwe lakhe lizimisele ukwamukela eleZimbabwe.
At the moment, we have not been approached by Zifa to say whether or not they will need our help.
But Zifa abaka khulumilathi kodwa uma befuna usizo lwethu nilethemba lokuthi sizakwenza konke okuselakalayo ukuthi bathole lonke uncedo.
Umphathane uthi noma nje bengakhulumisananga lenhlanganiso yeZimbabwe Football Association izifa phezu kwalolu daba, inkundla ye-Obiet Chulume edolobheni leFrancistown ikusimo esihle sokuthi kudlalelwe imidlalo yenguqu enjengaleyo engaphansi kweCAF.
Well, you obviously know that there's Francistown Stadium, which is closer to
uzakwazi ukuthi kule nkundla yeFrancistown eseduze lakoBulawayo ngenyakatho welizwe eseduze lomngcele weZimbabwe. Kodwa ngokutsho njalo noma yiphi inkundla.
Owake wadlalela iqembu lama-Warriors uFabian Zulu osehlala kweleBotswana uthi kaboni enye inkundla engcono engasetshenziswa eZimbabwe edlula eFrancistown.
EFrancistown ilakho ila everything and ungakhangela futhi Francistown seduzane lasekhaya and ngakhonoko nje it would be easy for ama supporters ukuthi bakwanise ukugibela bazobukela igame yankona. And then again ukhangela lapha eFrancistown labantu bakhona abavele ekhaya baningi kakhulu.
Isikhulumise inhlanganiso yezifa uXolisani Gwesela utshele iStudio 7 ukuthi amazwe wonke angumakhelwane azafakwa emqondweni ngesikhathi kudingwa ukuthi ama-Warriors le-Algeria azadlalela kuphi.
UGwesela katsho ukuthi sebelobele incwadi iCAF kumbe hatshi becela ukuba bexolelwe okwesikhathana besalungisa inkundla zemidlalo eZimbabwe. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisakon kweleBotswana.
Uhulumende uthi usesungula amavinkili okuthengisela abezomvikela abagoqela abacuphi, amabutho lamapholisa ukudla lezinye indingeko zempilo ngentengo ephansi. Isinqumo lesi siphume emhlanganweni wedalela baphathintambo bakahulumende elecabinet lamuhla. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli izindaba ngemva komhlangano lo ukuthi akulalutho olumangalisayo kumbe olubi ngenyathelo leli ngoba kuyinto eyenzakala emazweni amanengi. Uthe njalo uhulumende kajonganga ukwehlukanisa abantu kodwa uzama ukunakekela abezomvikela. Wengeze wathi amavinkili ohlobo lolu ake abakhona. Ikabinethi ikweze njalo intengo abalimi abathengisa ngayo umumbu yaya ku 6558 itani eyodwa, wathi itani yamabele yona ikuphuke yaya ku 7260. Ukusungula kwezitolo zamabutho lezi kuza ngesikhathi kulokusilela kwempuphu elizweni njalo abantu abaningi bekhala ngokudilika komnotho. Abanye bathi uhulumende engabe ezama ukuthabisa amabutho ngoba esesaba ukugenqulwa embusweni njengomnumzana Robert Mgabe. Umuntu ngabele Ngomo weStudio 7 uxoxe ngodaba lolu locubungula ezombusazwe ezimele yedwa umnumzana Senzele Ntebele.
I think kuthengisela sobala ukuthi uhulumende lo okhokhela umnangagwa usephelele ngembono, because umuntu weZimbabwe wonke uyadubeka akalayo imali yokuthenga izinto ngentengo edulayo. So nxa sebe sithi bezavula amavinkili amabutho kuzayenzakalani emapitsheni ebantwini bonke abasebenzela uhulumende, nawo wonke umuntu nje weZimbabwe, because asikhocala ukuthi wonke umuntu kasebutho. So yindlela nje abagengisela ukuthi mhlawumbe abebutho babe bebesakisele ukuthi bangayekela ilingisa izinto bazathatha umbuso ngodlame. So ngibona ngani is just a short term solution engasoze ibafikise ndawo.
Ngamanye amazwi njengoba usitsho nje kungaba kuyikwesaba lokhuya okwenzakala ngo-2017 lapho uMgabe ahluthunelwa khona intambo libutho.
Ye, ngoba ungananzela ukuthi abantu abaningi bathwele nzima eZimbabwe, imali yabo abayiholayo ayanelisi ukuthenga into eziningi. So kuba yi-security threat ukuthi amafrika ekhale ngokuthi imali yabo imlutshwane. Kodwa-ke kungenza futhi ukuthi kube le-corruption enkulu kakhulu, because that means ukuthi mina nxanginomngane wami olisotha ngingenelisa ukuthi ngimnike imali ehambe yendekela kuleso sitolo. Okuthengisela ukuthi amasotha sengaqala-ke ukuthi mina ngingafuna ukuthenga into ye-$5 and hayi ngingafuna ngithenge $5 when anika $2. So ba-create-a i-system ezayenza kube le-corruption, ezayenza amasotha ekhanyangani angcono kulabanye abantu, but bamele bekunanzelele ukuthi amasotha akaphileli kudla kuphela. Bazayenza yini izikolo zamasotha, bazayenza yini izibhedlela zamasotha. So it's just a short
ohulumende abanguntando kayiphikiswa bavame ukuphila ngokwehlukanisa abantu okuthiwa yi-divide and rule. Kungaba yikho yini okwenzakalayo lapha?
Lapha ngingakutshela nje ukuthi umbono wabo lo awusoze usebenze, ngoba amasotha asoze ephile ngokudla kuphela. Labo balabo mama abafuna ukudla, banezihlobo ezifuna ukudla.
Umnumzana Senzele Ntebele ucubungula ezombusazwe. Ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Odabuka kwele Zimbabwe uNkosazana Blessing Chirima uthi uthwele nzima labanye bakhe abase-Wuhan kwele China oqhamuke umkhuhlane we-coronavirus. Uchirima uthi sebelesikhathi eside bevalelwe ezindlini kuleyo ndawo, ngakho sebephelelwe imali yokuthenga ukudla lokunye okusetshenziswa nsuku zonke. Uthi baningi abadabuka eZimbabwe abakusimo esifana lesakhe, ngakho-ke bacela ukuthi uZulu abathumezele imali ukwenzela ukuthi bathenge ukudla. Ilizwe leChina lavimba zonke indawo e-Wuhan lapho osekulabantu abaningi abalomkhuhlane osubulele abantu abedlula inkulungwane ezimbili. UChirima utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi kuzima ukuphila kuleyo ndawo.
The situation really, I can say, is really tough for the students in Wuhan, not only us the students, but for some other Zimbabweans also, our fellow Zimbabweans who have been working here in Wuhan. they have been working for themselves so that they can cater for their food, stuff, and some other things. But you find out that now it's difficult for them. They are not working.
Isimo sibi kakhulu lapha kithi esifunda eWuhan. Njalo labanye abadabuka kwele Zimbabwe abahlala lapha. Kunzima kathesi ngoba abasebenzi ngakho ke kunzima ukuthi bathenge ukudla. Njalo lokudla sokudula.
For some other countries, you can see that they are receiving help from their government and from maybe their fellow countrymates, I can say. So, yeah, if they have such kind of help, I can say we really thank God for them because it's really helpful.
Kulabanye abantu abathola uncedo kubohulumende babo. Kungcono lokho. Thina kasitholi lutho, sithole nzima. Kungaba ngcono singathola uncedo ngoba sokudula ukudla lapha, kasila mali yokuthenga ukudla njengoba besiphila ngokusebenza endaweni ezijiyeneyo.
And it was good before, it was good because before things were really cheap like foodstuffs, but now you find that foodstuffs are very, very expensive.
Unkosazana Blessing Chirima uhlala eWuhan kwele China, sixoxelaye ekuleyo ndawo. Ikansili yakoBulawayo isixoxisana lezakhamizi zeleyo ndawo ngomthetho omutsha ogoqela ukubhadala izikwelede obizwa ngokuthi credit control and debt collection. Ikansili le ithi lo mthetho uzancedisa ukuba benelise abantu ukuthola imali, yenelise yona ngwayo ukuthola imali ngesikhathi esiqondileyo kuzakhamizi. Ubathabile Masuku kusethulela lolu daba.
Kodwa izakhamuzi kaziwuthakazeleli umthetho lo, zisithi ikansili isanda kukhuphula umthelo wokubutha izibi owamanzi lokunye ngesilinganiso sokufika phose inkulungwane ekhulwini i-700%. Loba kunjalo iziphathamandla zekansili zithi umthetho lo uza kwenza kube lula ukuthi abantu babhadale izikwelede abazaziyo ngendlela ebalulekileyo.
So it comes up with the zakhamuzi. Ukhansili uselayo i-credit policy document, right? Esitshelayo nxanti bawazikwelete kuyini okwenzakalayo ngezikwelete zena lezo. Njalo yena ukhansili kuyini angakwenza ngesikwelete zena lezo kwezi-1 then abaeiaimthetho kakhansili kwezi-1 kukhansili. Isikhathi esiningi sasebenzela eminyameni kuze umuntu esuka khona enesikwelete se-2 months.
Ukansila sikhululekile moyo uthi umthetho wezikwelede lo wenzelwe ukuthuthukisa idolobho lakoBulawayo.
Ngizakhuluma nge-credit policy. Iyananzelela ukuthi abantu asebekhulile aba-above 70. Ngithi ukuthi iyabaphungulela imali yerenti ngoba inanzelela ukuthi abantu labana banjani abasasebenzi. Njalo iyananzelela abantwana abazintandane abathiwe ngabazali ukuthi iyabakhangela incedise ukuthi bakhitshelwe i-half yama-rates abo. Iyananzelela njalo abagogo. Ibuye incedise ukuthi ikhansili iyanelise ukuthola izimali zama-rates kuzakhamizi ngendlela yokuthi iyabe ikhuthaza yona yodwa ipolisi yona le. Ngibona ngani ipolisi encedisa ukuthuthuka kwaBulawayo.
Unkosikazi Sikhangele Njowu unobhala kukhansili yakoBulawayo uthi abantu babhadala nzima imithelo yekhansili ngenxa yokugugudeka komnotho, ngakho ke umthetho lo uzabanceda kakhulu.
Khathesi sihlupho lukhulu ngolwezimali, izakhamizi kasibhadali and ngase sikusikhathi sokuthi imali yethu iphela amandla nsuku zonke. Izikwelede nxa zihlala isikhathi eside zenza kube nzima ukwenza inhlelo zonke esiyabe sizihlelile njengoBulawayo. Olunye udlubo olukhulu khathesi ngolwamanzi. Siyacela ukuthi izakhamizi zizame ukulondolozana lawa malutshwane esilayo.
Omunye wezakhamizi zakoBulawayo u-Elderman Ephraim Ncube uthi abantu kabasoze babhadale izikwelede ngoba abaningi kabalamsebenzi.
Kule mbuso enjengokuthi khona abantu abadala kujwese imali entsha kumbe irenti entsha, bona bangabhadala ihafu ihafu ibhadale i-city council. Mbone ngane ebantwini abadala kuzima kakhulu. Ngoba nxa sitsho abantwana abadala kasitsho abantu abadala kuphela. Abanye bakhulile bayizilima, abanye bevele agula lutho abangalwenza vele labantwana bakhathesi. I'm sorry to say this, abantwana bakhathesi bangahamba batsholobela kumbe kuwe goli khona likababuyi right umntu omdala usebenzi pulana zafe.
Kulabanye abasole umthetho kakhansili besithi kulendawo lapho umthetho oxega khona onjengakuba nxa uvalelwe amanzi akula sikhathi esisobala esifakiweyo esokuvulelwa impompi zamanzi nxa usubhadele isikwelede. Umnumzana Thembelani Dube uthi uyaxega umthetho omutsha lo.
I think nxa sikhangele i-policy le ilezindawo ezingantwa zilama-witnesses, i-issue ye-reconnection of services. So akula time frame ukuthi kuza-reconnectwa after how long, ngoba ukuthi umuntu abe asuthiseke kuthatha isikhathi esinganani. So kusezingabe i-policy le yatsho ukuthi specifically umuntu engadipoza how much ayivulela within 12 hours or avulele within 8 hours or so. So kumele be-specific i-close lami, close 76-1. Sibese sikhangela futhi ukuthi umuntu ongabe valelwe engasale ephambanisa mhlawumbe ukuthi azame ukuzivulela usengafayindiswa kakhulu laphana. So khonokhana kumele kube specific ukuthi uyabe temper lani, ngoba i-stop cock mbimitha into uyabe zithengele yona nalani, especially emayadini la matsha njengabophumula South, izinto eziningi siyazithengela. So ukuthi ubuze usithi kona sendithembe, ngiyabe ngithembe lani okungoko.
I-council yakoBulawayo ithi ilakho ukuthola imali yezikwelede ngokusebenzisa umthetho lo, okuveza sobala kusiqa sokungamashumi ayisithupha lantathu ukuthi umuntu ulakho ukukhulumisana le-council nxa esehluleka ukuhlawula imithelo avumelane lo municipal indlela yokubhadala izikwelede. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ku-Live Talk namhla sixoxa ngesinqumo se-Confederation of African Football esokuthi akusamelanga kusetshenziswe zonke inkundla zenguqu kwele Zimbabwe. Ngenani kuhlelo ke ngo-8 p.m. ntambama. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington DC. Singakayi esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezijiyeneyo ezivela kwamanye amazwe. Owayengumongameli wakwele Egypt uHosni Mubarak ungcwatshwe namuhla eHeliopolis duzane ledolobho leCairo. UMubarak owasuswa esikhumbusweni nguZulu ungcwatshwe njengomuntu wayekubutho, ngoba kade kulabantu abebutho abaningi. Kukhanya ngazani ubehlonitshelwa ukuthi waba kubutho, hatshi ukuthi wayekhokhela ilizwe leli okwesikhathi eside. Wasuswa embusweni ngomnyaka ka-2011. Umongameli Abdel Fattah el-Sisi uhambe emngcwabeni lo okwesikhatshana. Abemele inhlanganiso ezijiyeneyo kwele Tanzania bathi bahlutshwa yikukhahlanyezwa kwentatheli zindaba u-Eric Kapendere osanda kukhululwa entolongweni. Wayebotshelwe ukuthi wayengabhadali umthelo welizwe, wayesebenzisa imali okungekho emthethweni njalo wayekhokhela abantu abayizigebengu. Ibandla le-MDC selixotshe umeya wedolobho le-Victoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini obotshelwe icala lenkohlakalo kumaviki ambalwa adluleyo. UDlamini ubhekane njalo lelinye icala lokuganga lomfazi womnikazi. I-MDC ithi ixothe uDlamini ngoba wayala ukulandela isinqumo sebandla esokuthi wayevele engamelanga ancintise esikhundleni sokuba ngumeya. Ibandla leli lake lamxotsha njalo uDlamini, kodwa labuya lambuyisela esikhundleni sakhe. Kodwa kulandela ukubotshelwa inkohlakalo yiZimbabwe Anti-Corruption Commission, i-MDC isilobele uDlamini incwadi njalo imazisa ukuthi usexotshiwe ebandleni kanye lasezikhundleni zokuba ngukansila lomeya. Sixoxe lomgcini sihlalo we-MDC enyakatho yemandebeleni umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Kuliqiniso enkomo ukuthi ibandla selibhalele umnumzana uSomvelo Dlamini incwadi yokumtshela ukuthi akasese lilunga lebandla le-MDC. namupha njalo izizathu ezenze ukuthi khona kube njalo okuyizizathu azaziyo umnumzana uDlamini. UDlamini uthe engena ukuba ngumeya ngo-2018 ungene ngemva kokubana wake wa-aplayela ephathini ukuthi yena ufuna ukuthi abe ngumeya wasefolo. Iphathi yasimbiza kuma-interview kwaba nguye labanye bewenzile lawo ma-interview iphathi yasiphuma le candidate engayisiyo Dlamini ukuthi abe ngumeya wasefolo. UDlamini waqhubekela phambili esebenza kanye namanye amakhansela ukuyaphikisa lokho okwakukhulunywe yiphathi. Nxa umuntu esefike kulevu yona leyo kutsho ukuthi kasela muntu amlalelayo ephathini and iphathi omunye lomunye uyakwazi ukuthi iphathi iyafana nje lomuzi, akukho muzi ongelamthetho. Umuzi lomuzi unomthetho wawo okufuze ukuthi khona omunye lomunye ofuna ukuhlala kulowo muzi itholakale ewulandela.
Siyazi ukubana uDlamini ulamacala asemthethwandaba, sikhuluma nje uke wabotshelwa icala lenkohlakalo kusikhatshana esedluleyo. Kanti umangalelwe njalo ngomunye owesilisa othi ubeganga lonkosikazi wakhe. Ayisikho yini elimxotshele khona lokho?
Athi asingeke sathi lokuyana yikho okwenze ukuthi simxotshe. UDlamini uxotshelwe ukuthi kalalelanga isinqumo esaphiwa yiphathi. Yikho okwenze ukuthi uDlamini exotshe. Kona lokuyana kungabe nje kwenze kwabalula kulaba bonke abantu akade besithi isikhathi sonke lesi njengeprovinsi indaba umuntu lo lokhu limprotectile. Kwasokusika lula ukuthi hayi anti liyambona umuntu wenu ukuthi wenza njani. Umuntu wenu kathesi seyangisa ibizo le but I see kosibisibile singakuthi yikho okwenze ukuthi exotshwe lapha.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcini sihlalo webandla leMDC enyakatho yemandebeleni ubekhuluma ecingweni loNtungameli Gomo weStudio 7. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Somvelo Dlamini. Inhlanganiso yeConsumer Council of Zimbabwe ithi imuli eyodwa elabantu abayisithupha idinga imali engaba zinkulungwane ezine lamakhulu amahlanu $4,500 ukuziphilisa ngenyanga. Isiphathamandla sale nhlanganiso uNumzana Comfort Mujekeza utshele usithandekile mhlanga weStudio 7 ukuthi imali le ngeviki yonale esikuyo kuphela njengoba intengo yempahla ikhuphuka amahlayana.
Kathesi angila figure off hand sengiphume ehofisini but seyiseduzane le-5,000 kathesi ikuma-4.5. Ibasket le ikhangela imuli yabantu bangu-6 and iyabe ikhangela ubaba lomama labantwana bangu-4. Ibasket le ikhangela ukudla ikhangela inkuphu, sikhangela isinkwa, sikhangela lochago lwethi lamahlamvu, sikhangela lama-rentals ukuthi normally basket lay ikhangela ifamily ehlala edorobheni kuthi bazafuna ukuthi uhlala indlu sibanike indlu at least 3 rooms bebhadala irenti. Sikhangela futhi thi abantwana babefunda esikolweni sokuthi abagadi, umuntu ogadayo ngubaba kuphela.
Ngezinye indlela ingaba phezulu kulalokho.
Ye, ingaba phezulu nxa sizakhangela kuthi at least kugada ababili abathathu.
Inombolo lezi lizithatha njani?
Ye, abantu iqiniso sebethenga kuma-black market but akukabi kakhulu ku-black market. Into etholakala ku-black market kakhulu into enjengepetrol iyahlupha, iyatholakala ye but into njengabopuphu lani lani iyatholakala here and there. Inamba yabathenga ku-black market ilutshwana compared kubathenga kuma-formal stores. You not kuthi i-black market yalapha kathesi is cheaper than kumastolo. Ngezimbabwe imali iyaswelakala in terms of illiquid money. Abantu abaningi bathenga ngamaswipe, bathenga ngama-eco cash. So laba abathengisa kumastolo bayavuma ukuthi umuntu azoswipe azosenza i-eco cash, bathengisa ngentengo ephezulu. But abathengisa phandle laba ku-black market bathengisa ngemali ephansi but abafuni imali lezi zokuthi uyabe uswayipha or what you can call electronical transfer. Bakhangelela imali ngokwayo and iyabe ichiphile. Ngiyakunika umvikeliso yokuthi isinkwa abasithenga phandle kade sibasithenga nge-$16 abasithenga ema-shop ku-formal market besithenga nge-$23 eco cash.
Lo ngumnumzana Comfort Mthekeza, isiphathamandla se-Consumer Council of Zimbabwe, bexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Udaba lwethu lokugcina, umculi weZimbabwe uNomuntu Mathamsanqa Mkhwananzi odume ngegama lokuthi ngunkwali wenza izimanga kuzwekazi le-Africa, kuzwekazi le-Europe lapho ahlabela khona aphinda agide okukholisisa abantu. Uyezothisa Sibanda usethulela lolu daba.
Ugcwele kumaphephandaba la kumabonakude bebabaza ukucula lokugida kwakhe unkwane. Dibadiba naye ke umagagisa esikoleni seCzech Republic ePrague.
Ngihamba lesho ukuthiwa iMother Africa siqalise ngoDisemba. So sipota amazwe nje amaningi khona phe e-Europe, e-Austria, e-Germany, e-Switzerland, lase-Czech Republic. So yisho lama-artist achiyeneyo avele emazweni achiyeneyo e-Africa.
Iqembu asebenza lalo unkwali lilamalungu amaningi avele emazweni achiyeneyo enza kwehlukeneyo ukujabulisa abantu.
Le isho ebizwa kuthiwa iMother Africa Circus ilamazwe amaningi avela khona avele Africa achiyeneyo. Sile Ethiopia, Zimbabwe, South Africa, Tanzania, Kenya. So kule live band and then kula ma acts achiyeneyo awa acrobatics ayenziwa abanye bonke lapha. So mina kusho ngiyahlabela le band ngiphinde ngigide. So kule mgide echiyeneyo futhi e-South Africa, e-Ivory Coast. So senza konke khonapho le minye imigido yaseZimbabwe.
Ngaphandle kwalo mcimbi yacula kuwe we-Mother Africa, unkwali wenza njalo emcimbi leqembu lakhe.
Ya, nxa ngingekho Mother Africa ngilama-shows engiwenzayo khonapha e-Germany, lase-Austria, lase-Czech Republic. Ngathi nje kuma-Schengen States. Jikelele most ngiyamsenza ngabe ngingunkwali le-band lapho ngiyamsenza ke ezami izingoma ngisenza eyami show.
Ukanya abantu abaningi bayamthanda unkwali njalo usekelwa lithola kuze ukwazi le-Europe lukhulu okumangalisayo.
Bayasithakazelela kakhulu, so yikho kwenza ukuthi sithole amathuba amaningi lemisebenzi ethe xaxa ngapha ngoba bayayidlala le mculo wethu kuma radio stations abo. Ayikhaya njengoba sibona isimo ngathi zonke izinto zinzima. Ama-artists asiNdebeleni asitholi kakhulu ama-platform ezintweni eziningi. So yikho nje isikhathi esiningi ngathi sithola nalamathuba ngapha siwasebenzisa.
Unkwali uledlade lakhe lembobi elithiwa Sithokozile elathisa okwamagama. Okwamanje upheka elitsha elilo lesibili elivutha amalangabi.
I-albhamu yami entsha ethiwa Themba elingoma izabe lingoma ezingu-8 ayi isiredi nje eminyangeni ezimbala iyabe siphumile ngizayikholisa.
Imcimbi yeMother Africa iqale ngompalakazi nyakenye njalo iqalelwe ukuphela ngenyanga ezayo. Unkwali uthi kadlali yena usemsebenzini.
Uma nifulathela wabuyibo abaphethe impendulo zesizwe. Hayi, uma nifulathela wabuyibo abaphethe impendulo zesizwe. Hole na, lizo kala kubani na, maye, lizo buza kubani na.
Mele Studio 7 ilapha ke Czech Republic igabamu Ezra Jesus Band.
Libathethisa, libabiza magama.
Ye, lamhla ke sima lapha ke ngomculo kaMkhwali singakafike enkundleni sike silichayele konoko nje okuncane sikade silakho lamhlanje. Kwaye ngani isikhathi sethu? Sesijongomangoyi. olivalise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale
lezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.